So we see card descend of a VOA in the belly.
Lingalivuka njani silukandaba olamukelayo emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 28 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we COVID-19 ngesikhathi igcikwane le coronavirus selihlasele ilizwe ngesiqubu.
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle Kristi, mubi sibili siyezwa abafungafunga abantu abaphongua bebhubha.
Iziphathamandla zebandla le-MTC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa lokubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu.
Utakunda Matsane bethunjiwe, abantu abamthumbile bebelezikhali behlomile.
Silengxoxo lomela isigaba seBhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ophose wabotshwa ngamasotsha bemethesa icala lokukhuthaza umbhikitsho othiwa uzenziwa elizweni jikelele ngolwesihlanu.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthen.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi leligcikwane selihlasela ilizwe ngesiqubu. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili ababhubhileyo, omunye ngowesifazane oleminyaka engamachumi amathathu lane 34, lowesilisa oleminyaka engamachumi amathathu 30. Inani labalegcikwane leli sebezinkulungwane ezimbili ezilamachumi amabili 2020. Asebebhubhile sebengamachumi amathathu last 2 part 36. Kulembiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ethi kulabaphathi intambo bakahulumende ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo, kuthi edalela ePhalamende lihle lavalwa ngemva kokutholakala kwamalunga amabili elegcikwane leli. Sicocwe lelunga ledalela ePhalamende engwebandla le-MTC Alliance unkosazana Lindiwe Maphosa.
Sithe sivuka namhlanje ekuseni sathola ama-message asitshela ukubana ama-meetings ama-committee ade kumele ehlale namhla amile. Kukhanya kuthiwa kube lesehlakalo okucatshangelwa ukuthi kungaba kukhona abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 abahlanganisela amalunga edalela ePhalamende labanye ade behambe labo besiya kutripade belayo besiya phandle.
Njengamalunga edalela ePhalamende, ingozi inganani eyokuthi lingahlangana lalo udubo lolu olwe-COVID-19?
Ingozi yona ikhona Chris and inkulu. Into esingayitsho ikhona ukuthi khona ukutheswa kube lo mkhuhlano nalowo. Akula testing Chris eyenzakeleyo kulaba nje abanjengathi, ngoba kunje siyabe sihlanganelana sisuka lapho siyabe sikhona sizahamba siyengena kuma-communities siyahamba siyehlangana lezimuli zethu. Okungangokuthi ngabe kuthiwa kuthe kwenzakala leyo nto kwasokuthatha umuntu wonke wathestwa, wabonakala ukuthi ngempela lelo gciwane asilalo, ngoba kwakathesa umuntu wonke uhlalele evalweni asikwazi ukuthi abayiwa ababe ku-contact labahlangane labanye yibaphi. So ingozi sibili yona ikhona ngendlela emangalisayo.
Kona esigabeni seMatabeleland South lapho ovela khona, unjani umumo kudaba lona lolu olwegcikwane?
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle Chris, mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha, siyezwa amahungahunga abantu maybe ababuya belegciwane behlinzelwa esibhedlela. Kunjenge last week kuye kwaba lokwesaba okuthize okwenzakaleyo, kucatshangelwa ukuthi kubuye isigulane esisuke UBH sabuya sahlinzelwa eGwanda. Okungangokuthi kade sokulokwesaba sibili ukuthi ukuthi COVID le ngami metheke esigabeni seGwanda. So uwesaba ukukhona umemetheka ukukhona silama quarantine centers amaningi akhangela abavela phandle labayabethe bathola umkhuhlane bephakathi. So ingozi yonikhona and into ebuhlungu enhlala ngikhuluma ngayo and into eyiyo evele isithwalisa nzima ikhona ukuthi akula kutesta okwenzakalayo ebantwini. Into ekhona yena le ama thermometer ama temperatures but awula le right rapid testing ukuthi kuyatestwa sibili ukuthi umuntu wazakala ukuthi ulegciwane kumbe kawula gciwane. Khona okukusifake engozini ngoba singaze sibe kuthiwe sihlale ezindlini kuthiwe sigqoka amamaski as long singakwazi ukuthi ngiqiniswe abantu abalomkhuhlane bangaki njalo ngobani kuyahlala vele kuyingozi emuntwini wonke. So hayi sisesikhathini esibi njengeZimbabwe, sisesikhathini esinzima njengeMathi South ngoba ukuhlalela evalweni lokuhlalela emnyameni lingazi ukuthi uhamba njani kuvele khona ngokwakho kuyingozi.
Unkosazana Lindiwe Maphosa lilunga ledalela eParliamente engwebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Yebo, mthakaso omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection namhlantambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-lockdown. Mthakaso omuhle lingakhuthwa luhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa, ukubotshwa kumbe ukubulawa phambilini kombhikisho okhangelelwe ngolwesihlanu. Amapholisa asethule uluhlu lwabantu athi bayabadinga phezu kombhikisho lo. Umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala, umkhokheli wabatsha kuleli bandla uMnumzana Obey Sithole nobhala kugatsha lolu uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngabanye abadingwa ngamapholisa. Kodwa uSikhala wethule umfanekiso kamabonakude esithi uyasekela umbhikisho wangolwesihlanu njalo ufuna abenza inkohlakalo elizweni ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshwe. Kuthi abanye njalo abadingwa ngamapholisa ngowayekhokhela ugatsha lwabatsha kubandla lezwane PF uMnumzana Godfrey Tenengamu, umkhokheli wetajamu kasesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi, abomnumzana Godfrey Kurawone, Denford Ngaziwore, Robson Jere lo Alan Moyo. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuleli bandla kobulawayo uMnumzana Takunda Matsana ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngemibhobho ngolwesine. Isikhulumeli saleli bandla kobulawayo uMnumzana Swithan Chirohodza uthi uMnumzana Matsana uhlukuluziwe ngokuthelwa amandla kagetsi enyaweni lokunye ngesikhathi abamthumbileyo besithi kachaze ukuthi ngobani abaqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu kuleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMnumzana Chirohodza ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Utakunda Matsana bethunjiwe abantu abangithumbileyo bebelezikhali behlomile bethwele umbhobho eposi fund AK-47 yekutenge njengabantu abangaso mabutho ngeke sibe kwazi ukuthi yimbhobho bani kodwa ibikhona lokhuzenini umbhobho ofana le-AK-47 leminye njalo emncane engathi ngama-revolver. Bamthathe endlini yakhe bahamba laye khatshana ngathi ukuthi kwesinye isikhathi ungaba ngaphandle kwebulawayo. Bayamhlukuluza bamtshaya bamnqunula bamphose emanzini bamtshela ukuthi agiqike phansi bemtshaya ngogethi ngaphansi kwenyawo bemtshela ukuthi engakhulumi aphinde akhulume khonokho okwenzakalayo. Njalo bebembuza ukuthi olinika imali ukuthi bijengisele mhla ka 31 July ngubani bebuza ukuthi abanye abasekela udaba lolo luka 31 July ngubani baphinda bamfaka emoteni bemkhothamisa ikhanda bayichayela imoto leyana bayomphosela endaweni yesizanda malokishi akobulawayo kuzahamba udokotela kusasa ungephambi kwakusasa yikho lapho esiyathola lezo ncwadi.
Kuyini ibandla lakho eselikwenzile ngalolu daba? Selilubikile yini emapholiseni?
Ipholisa ngabona lapho ufika khona isothi kalisoke lenze lutho. Mina kunjenje lami ngabotha ngamasotsha ngo-2019 ngafika e-police station amapholisa azigibela ayesenitshela okokwenza ngamasotsha. So akuncedi ukuya emapholiseni, into engancediyo. Baningi abantu be-MDC abasebaripota emapholiseni. Kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa ukuthi why ukhulumile wena ukuthi ukuhlukuluzwa, why ukhulumile wena ukuthi uvuke wathunjwa abantu. Thina sike sachaba abafana be-ZANU-PF khonapha kobulawayo ngo-2008 sathi sifike e-Sostown Police Station amapholisa e-Sostown bayala ukuripota. Yinto evamileyo kakhulu, ngibona ngani la makhesi ayedlulwa ama-500 sibili abantu be-MDC asabaripota emapholiseni kungela lutho olukwenzakalayo.
Lobufakazi na ukuthi ngubani ongabe emthumbile?
Into le ibisenzwa abantu sibili abakhaliphileyo abangabe belolwazi ngendaba zokuvikela ilizwe abane-training yesisoja. Ama-electric shocks siwezwa kumbali kumbe abantu ababesebenza sida njengama-CIO. Cabangela ukuthi bengabe ngama-state security agents njengoba phela lapho ezweni kulicala phela ukuthi umuntu athwale umbhobho njenge-AK-47 ngoba ibizwa ngesikhiwa kuthiwa i-weapon of war. So sokuvamile kakhulu ukuthi abantu be-MDC babehlukuluza abantu abahlome bethwele imbhobho engaka, kodwa uhulumeni engenzi lutho.
Lo ngumnumzana Swithani Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. iStudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ibandla leZANU-PF lalo likhuthaze abantu ukuthi bengaphatheki kulokhu kujengisela. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla umnumzana Patrick Namasa ukhuze ummeli welemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols esithi uyisigebengu ngoba etshotshozela umvukela elizweni. Uthi Namasa uthi engaqhubeka esenza lokhu umnumzana Nichols uzaxotshwa elizweni. Kesizwe amazwi kaChinamasa.
The U.S. ambassador, who I'm told is African American, he must be ashamed of himself, totally ashamed of himself. He continues to engage in acts of undermining this republic, and if he does so, if he continues engaging in acts of undermining the republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence, and training insurgency, our leadership will not hesitate to give him much notice.
Umnumzana Patrick Namasa ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF. Ubekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare. Kolunye udaba olufanayo omela isigaba seBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uke wathwaliswa nzima ngamasotsha esesigabeni sakhe ngempela viki. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama-AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama-AK-47 sokuthenga. Bangithole ngikhuluma losomabhizimusi ekade ngifuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizitsho ukuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende. Ngibathengele amasamende, ngibathengele ifiweli le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi. Ngisakhuluma lo losomabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda hamba ngale emoteni. Ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasotsha akade esibhedlele eMpopo ngisiyafika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lomuntu ongela mask bengilo sobhuku yi1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idam lona lelo ngase mbatshela ukuthi hayi usobhuku bese sonke emotheni sibabili ngimsuse nje emzini wakhe kwathiwa asambi sokufuza ukuthi elihambile ebhadala ifine ngathi hayi ifine siyabhadala kodwa usobhuku umthiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye eManjulu kugcwele ama roadblock indawo zonke abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela ke sasesihamba namhla nithe mvuke ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona uMP uhamba emobilizer abantu ukuthi khona mhla ka 31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. NjengeMDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka 31. Thina ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kube le demonstration yona leyo kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo ke ngiboneka test ngithola kulama message abhodayo ukuthiwa khona ngibhizi mobilize ama youth anza ke ngihlangane nama youth ngihlangana lezakhamuzi ngihambisa indaba yami ye development angila lutho engabe ngingalwenza ngo 31. U 31 abantu bazazimobilize bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izano kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasotsha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela qhubekelani phambili ngokukhipha lomumo yikho okukhona kuground ngalesi sikhathi.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edale lePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi izakhamizi zamalokithi amane athiwa yiwo alenani eliphezulu kakhulu edolobheni lakoBulawayo abantu abalegcikwane leCoronavirus lokhu lingalandeli imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwaleli gcikwane. Izakhamizi zeMagwegwe West Country Park emganwini leNkulumane zithiwa zilokhu ziphithizela ziminyana abanye bengagqoki ama-mask kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leHerald lithi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa wehlulekile ukuya emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokutshaya wayelinda abantwababo ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leDaily News lithi ukudonselana amandla okukubandla leMDCT okubikwa kuphakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzura sekufike kusibanga esikude kulandela ukhetho olubikwa lwenziwa ngeviki edluleyo eHarare. Isigaba lesi sakhetha uMonzura ukuthi abe ngumkhokheli waleli bandla. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Nawuqale kwami i-lockdown kwakuthi aqala kwasengisile manje kule lockdown ngapha kutofanele ukutshengisile mhlaka 31 kutobona kwasukunzima khona ukutshengisela kufanele ukutshengisile abantu badubika umhlaba wonke lo abantu abaningi athola besemazwini ukuthi yathi singasisebenza kithi lathi eZimbabwe siyazisebenza kwamanye amazwe manje kunzima kufanele ilizwe lalo like lilunga abantu besebenze kuhle kibe duze ngiyabonga mina umax ngifuna ithulutho kugubi
Ngiyabingelela kubasakazi bethu abahle besitudio 7 abasenzela umsebenzi omnandi kangaka, omuhle, oncomekayo. Hayi, igama ngeke ngizitsho sithi, kodwa ngizathanda ukuye ngiphosela melana. Ngibuza bona abakhokheli bethu belizwe ukuthi kambe siphakathi kohlupho olungaka sikhala thina ngomkhuhlane we-corona, sithwele nzima. Bona abantu babhizi, babhizi sibithi ngawucabangela ukudingela ilizwe imithi ukuthi kwelatshwe. Ubhizini ucabanga ukutshintsha imigwaqo ibizwe ebesifake sithi Hell 6 Avenue, sifune abizwe ngo-Emerson Tambo Somnyoka. Asila ndaba lokutshintshwa kwamabizo akusilethele izinto thina. Thina sithi sebenza isikhathi leso sicabanga ukutshintsha amabizo lawo, usebenza ngokudingela ilizwe imithi nezibhedlela, uholisonesi imali ezizwakalayo bantu. Ngiyakutshela mina ngapha, please.
Salibonani basakazi be-Studio 7, linelisi yethu le ndaba ezimnandi. Ngibingelele lonke balaleli be-Studio 7. Thina besingacela kuphela uhulumende ukuthi kumbe khulume labo ama-business, into zizame ukuyehliswa ezitoro ngoba izinto ziyadula.
Siyabonga, njalo kuhleli sikhuluma singakuveze ebantwini ukuthiwa sikutsho loba yini. Sesizwile ukuthi sokula masitarata atshintshwa koBulawayo, uJoseph Msika hayi uright, umzindwa nomnankagwa abarong. Okungcono ukuthi kuhle uharare road lwana bamtshintshe bengugugraund road, uzawuguqela bonke abakhona ngale ababulala abantu. Ugugraund uyabe mele amagama amaqhawe ayebulala abantu, ayebulala amaNdebele. Abayenza ugugraund road njengazi basilethela umnankagwa koBulawayo, abahle bethatha umgwaqo osuka koBulawayo siyabamba iharare kuyo ugugraund road. Kuzawuba isikhumbuzo umgabe layo yabe kuphathi kwegama lelani ugugraund, umnankagwa abe khona phana kugugraund, umzinda nayo bekhona kwampana kuground, bese usithi abantu abale ngqondo bebhale kobuthi esitarethi nezawoBulawayo.
Kunjani msakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli bonke we-Studio 7 yalibingelela lonke elinjani ngendawo ngendawo? Msakazi wami, into engiyibonayo singamaNdebele ema-Jikelelens engikubonayo ukuthi lolu abantu abakhuluma ulimi lesiShona esiNdebele basihlukumeza, basithathela phansi. Ungabheka manje into eyenziwayo nge-MDCT ekamakhube, silimakhube sebemnyathezela phansi futhi ezindebele. MaNdebele vulana amehlo libhenge ukuthi abantu beshona basenzayo. Kumele umNdebele azimele, siphume kuhulumende wamashona, sizimele siye kumthokazi sonke, sizamele ukuthi umthokazi ukhulise iMatikuleland. Because angeke wafa umNdebele wabusa inizwe noma yiphi party enishona phakathi, ngeke umNdebele waba phezulu. Uzothela umNdebele engaphansi komshona. Akusiyo into eright ukuthi umNdebele ahlale ngcindezela kanje, ayisijabulisi thina singaphandle kwelizwe. Silapha ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa abantu beshonile, besetha imisebenzi, sisa yonke into. Ungabheka yonke indawo, phethe abantu nina mofisa makhulu aphethe emalishoni emathekeleni la sifosara khona, siphethe ngabantu beshonini. Thina maNdebele asinayo isay emashonini. Ngiyabonga msakazi wami, ngitshela lelizwe maNdebele zama ukuzimela. Ngiyabonga msakazi wami.
Ninjani basakazi baka Studio 7? Ya, sizwile lo muntu obekhuluma lapha ethi nosebenza emoshari baphatha impahla ezile corona. So njengoba la ethwala izidumbe yake ethwala icorona, kufanele ukuthi amapholisa amdinge amrofe. Unless nxa engumuntu othengiweyo ngababusi belizwe, lo nguye okumele abotshwe yena kungakayidingwa labo bathwala izidumbe laye ulecala ngento ayikhulumileyo, ngoba uyinguye okhipha i-evidence. Yisi sibotshwa sawuqala okumele adingwe abotshwe yena lo muntu okhulumayo, njengoba epublisha kangake kuthwala izidumbe. Kungabi ukuthi yena into leyi ufuna ukuthi kubotshwe abanye, kakubotshwe yena first. Xa ikhuluma iqiniso ulamanga, ipolitics le ayikhulumayo kusetshenziswe yibonabo abamhlohlileyo. Ulamanga angatshela abantu beZimbabwe amanga, kahlonipha abantu, sesadinwa ngamanga.
Balwanani balandele bakaStudio 7, lonke linjani? Liyaphila lonke lubhane emabhushwini endamuleni egandangule esingarangande emakhovu lentenkwente kofeya linjani lonke khonaga apho lakhonakapha emakurubuzi ejotshola ekhwara yengombane emanganga ngesokendle linjalo lonke bantu bakithi khonakapho liyaphila. Ngiyalibingelela lonke bantu bakithi shuwa liyakhala khonakapha eZimbabwe nampo into zisiba nzima ngamandla lo mkhuhlane osufikile shuwa. Yazivoze lizayenzane khonakapha emagoshini shuwa, emagwadini, amakhemeswane shuwa, lizadla amakhemeswane shuwa noma kuthiwa ilockdown ibekini khwapho. Yazivoze lizadlane shindlali bambeka ngakasho emagushini. Hayi bantu bemagushini shuwa, hayi likhuleke enkosini kodwa kodwa lilime lingadeli ukulima yazi umhlabathi wenu kahle khona ngapho izivovu ngapho zikhona ngapho edandanda ubo edandanda lebo bhande ngapho yazi dai kukahle ngapho emaphubusi komtela usulo ngapho emaphanabomvu elosangwe lapho esigayo lapho elosangwe lapho lilime kakhulwini ngiyalibingelela lonke bantu bakithi hhayi andikhohlwa isigaba zami lezo ngakahamba kakhulu ngisasebenzela khona ngapho yanya libingelela lonke ijotsholo lapho lalo khona ngapho kuluphahla ijotsholo andikhohlwanga nje salibonani lonke khona ngapho kanemakurubusi ngayimizi yabo nje sabona mngani wami yazibuza utho saphila lani khona ngapho ejotsholo kuqaliswa ijubane nje sakubona le njane lonke lani khona ngapho endamuleni kumelusimlala ngintile njane lonke bongani khumbulani hhayi ndikhohlwanga bafethu ngiyalikhumbula lonke okhuluma ngofukuzele eBotswana
ngalivuka njani lonke basakazi bakwamthwakazi nani mthwakazi omuhle kanti abantu angazi bantu esintwini alifundi ngani if you may quote inkulumo kaNkomo ukuthi wedolobheni uzoba ngwedolobheni kuzosala indoda ndoda edolobheni yisikhathi sakhona ke lesi njalo watsho wathi lingezwa uma sokuvuka imvukela sokungani kuyaliwa libayeke labantu basempumalanga balwe ngoba into le ngeyabo zikhitheni bantu bakamthwakazi into engakusiyenu lenzokwenu lilwele linamalungelo enu lokwehlukana nalo doti lo eZimbabwe lo yini manje masokunje sokuthulakala nezibhedlela abantu sebebonakala benqumisa belwisa ukuthi bezibeyelatshwa emzini engaphetsheya kubonisa khonokho ukuthi ilizwe selifile ngayivemo ngazilensimbi sezabola hhayi lokuvalwa
salibonani bahlali bakomnyama salibonani bahlali bakomnyama abangaphandle kwelizwe lapho likhona kubobhotswana south africa phetsheya kwezilwandle icela lihlangane libe imbumba sincedisaneni lapha silenkinga yemgodi umgodi ufile kufuneka 510 rand ukuthi sithenge uyu imigodi ifile bakithi ifile bantwana bakwamnyama le kulilima west nje yonke imali engahlangana mebhilibe lesikhwama sokuthi sizilungisele umgodi ugovernment bathi akulani imali ayifakayo ku-DDF so insimbi zemgodi ziyahlupha ngikhuluma nje umgodi wakwamagiya ufile owakovele mufile mhlawumbe bazowulungisa namhla umgodi wakwamabatha ufile owakho gwama kwami ufile amsure bawulungisile so hlanganani bazali selingabazali njengoba lingaphandle kwelizwe lathi ngapha abazali sizakhuluma labo bachachaye lokhu abakukwanisayo sikwanisa ukuzilungisela imigodi bakithi kunzima inkomo ziza kufazulwa ngamanzi njengoba liyakwaza silamadamu namadamu sibili ligqugquzele abala bantwana ngapha sizaqala ukuyegebha futhi idamu kancane sibuye sisebenze iguta iguta yokuthi lo nyaka sifuna ukubuyela emasimini kuluswe sibhizi siyakhuluma sicela lisendelane yo imessage yena leyo kuma WhatsApp liyenza igroupu sihlanganeni bantu ngoba singalinda ugovernment ayikho into zalunga noma kungaba yibulili ma west yonke kube yi-ward 9 ward 13 ward 13 isuka khona le duze lakokhame i-ward 9 isuka khona lapha komnyama siyaphelela omakhulela ngiyabonga ngubhanda komnyama esigabeni sakomnyama kwamagwama village ward 9 kulili ma west ye-Plumtree ngiyabonga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, isidumbu sikamnumzana John Lewis owalwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo ubevaleliswa ngabanye bakhe asebenza labo njengelunga ledalele Congress esigodlweni iWashington DC. Iningi livalelise isidumbu sikamuyi esike sayafika lalapho adabuka khona eGeorgia, kodwa umongameli Donald Trump kayanga valelisa umuyi waqoqa ukukhalala ukugcotshwa kukaTrump aze anqobe kukhetho ngomnyaka ka-2016. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. iziphathamandla zebandla le-MTC Alliance nabanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa kumbe ukubotshwa phambilini kombhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.